Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwesekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 20 kuNtulikazi 2021 igama lami nguNtungameli Nkomo. Nazi ezihamba phambili.
Abantu asisukumeni, sisukumeleni phezulu, sihambe siyohlatshwa. Singalaleli lokho okukhulunywayo. Thina silalele kuphela lokho esikutshelwa ngabezempila kahle.
Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisikhombisa lanhlanu 75 nge-COVID-19 izolo.
Siletha induduzo lokukhala emulini kababa otshonileyo. Imuli yakhe ilahlekelwe kakhulu, njalo siyananzela ukuba ube lilunga liqakatheke kakhulu ebandleni lakhe, ebandleni ZANU-PF.
Umongameli Mnangagwa ukhalela umdeni kamnumzana Rabelani Tshweni obengumgcinisihlalo weZANU-PF eMathebeleland South. Ivandla lezaphu lalo liduduza imuli kamnumzana Saul Kwakuba Ndlovu owalwa impi yenkululeko ekuZipra. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ube abantu abangamatshumi ayisikhombisa lanhlanu 75 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kutholakale abedlula inkulungwane ezimbili 2,113 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane ezimbili ezilamakhulu phose ayisikhombisa 2,697. Asebebanjelwa umkhuhlane bona bakhwele baya kunkulungwane ezedlula eziyisishiyangalombili lanhlanu 85,732. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezingamatshumi amane 40,056. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane ezedlula kancane ezimbili 2,049 kuphela. Abantu asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 1,184,435. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina bona sebengu 643,203. Umkhuhlane lo usabalala ngamandla kulezi nsuku, njalo esibhedlela sempilo koBulawayo usuhlasele odokotela labongi abangamatshumi ayisithupha lantathu 63. Inkundla yeNewswire ibika ukuthi uhulumende usezaphoqa izisebenzi zakhe zonke ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Namuhla silonke siselupane lapho esixoxa khona lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi uNkosazana Florence Magagula.
Abantu asisukumeni, sisukumeleni phezulu, sihambe siyohlatshwa. Singalaleli lokho okukhulunywayo. Thina silalele kuphela lokho esikutshelwa ngabezempila kahle. Singalandeli izinto ze-social media, ngoba asikho ukuthi siyazi ukuthi akutsho ukuthi nxa usuhlabile injection le kutsho ukuthi i-COVID awusayitholi. Kodwa ke sokusenza ukuthi i-COVID leyi lanxa usuyitholile ingakuhlukuluzi kabuhlungu, okungangokuthi sithi ama-symptoms ayo awasoze abe severe. Usungaba layo utestwe positive kodwa kungela ubuhlungu obuzwayo emzimbeni wakho. Ngakho-ke asihambeni siyohlaba injection leyi, sikwazi njalo ukuthi nxa sihlaba injection leyi asizivikeli thina sodwa, sivikela labanye abaseceleni kwethu. Asikwenzeni lokhu singabuyeli emuva.
Uhu uhulumende yena akhona yini amazwi ongathanda ukuwafikisa kuye?
Isikhuthazo sami kuhulumende ngesokuthi akube khona ama-awareness campaign, abantu bafundiswe nge-vaccine leyi, ngoba kunzima ukuthi abantu bagijime bayohlaba injection leyi bengelalo ulwazi olugcweleyo. Uhulumende aluba uyayenza kube khona ama-awareness campaigns, abantu batshelwe kabanzi ngale i-vaccine. Njalo enye into ekhona ukuthi ukutestwa kwayo i-COVID kakube yinto etholakalayo anytime, not ukuthi uzatestwa i-COVID ngoba usuthe mhlawumbe sokutholakala ukuthi ulama symptoms awe-COVID, kumbe lapho osebenza khona kumbe lapho ohlala khona sokulomuntu osebanjwe lomkhuhlane. Akutholakale nje abantu batestwe loba isiphi isikhathi umuntu afisa ngaso, just like HIV and AIDS, ukuthi uyahamba nje uyozitestela ngokufisa kwakho.
Unkosazana Florence Makagula ngwenhlanganiso emela izakhamizi sedolobho leLupane.
Yebo, 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 mthokazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla sixoxa labasakhulayo ngohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni lokuvikela i-COVID-19 ele-vaccine. Sikhangela njalo isimo sezemfundo eZimbabwe ngesikhathi uhulumende eqhubeka ngenhlelo zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 elizweni ezigoqela ukuqheliswa kwesikhathi se-level 4 COVID-19 lockdown ngamaviki amabili. Zulukandaba lingakhutshwa ilolu hlelo lilami uMikeobe ngo-8 ntambama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa useduduze umdeni kamgcinisihlalo weZANU-PF eMathebeleland South, uMnumzana Rabelani Tshoeni, yena obhubhele emzini wakhe eMalusingani eBeitbridge West ngolwesihlanu. iZANU-PF ithi uTshoeni ubulawe ngumkhuhlane we-COVID-19. Ubesele minyaka yokuzalwa engamatshumi ayisikhombisa lanye, 71. Kumbiko awethule izolo, uMongameli Mnangagwa uthe uTshoeni ngumuntu obeme eqinisweni, njalo uthe ukudlula kwakhe yikulahlekelwa kwelizwe lonke jikelele. Iziphathamandla zeZANU-PF yeMathebeleland South zithi sezicele ukuthi uTshoeni aphiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe. Umufi walwa impi yenkululeko yokuviyo lezipra, njalo ubebona ngezempilakahle kunhlanganiso yeZimbabwe National Liberation of Veterans Association eMathebeleland South. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli seMDC Alliance yeMathebeleland South, uMnumzana Ntandondlela.
Siletha induduzo lokukhala emulini kababa otshonileyo, imuli yakhe ilahlekelwe kakhulu, njalo siyananzela ukuba ube lilunga liqakatheke kakhulu ebandleni lakhe, ebandleni leZANU-PF. Sibuye njalo silethe induduzo kubandla leZANU-PF. Kuvamile esintwini kuba singakhulumi kubi kumbe akukhulunywa kubi ngumuntu osedlule, umuntu osetshoni, kodwa hayi thina asizukukhuluma kubi, sizakhuluma iqiniso. Umnumzana osetshonile lo ubevele elomoya wona lo olabaningi kuZANU-PF okuthanda ukudlwa ngudlwango. Ubesuka esigabeni seBeitbridge West eChimunangana. Indawo leke aba ngesikhathi esidlule yi-no-go area yethu thina be-opposition njenge-MTC Alliance. Abantu bakhona bekhokhelwa nguye ukuze benze ukudlwa ngudlwango. Kodwa konke lokhu sithi hayi akulale ngenxeba sokwenzakala sokwedlule. Silitha njalo ukududuza nokubakhalela njengoba sebelahlekelwe ngomunye wabo laba beZANU-PF.
Libona eyifanele yini
inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe.
Asilambono kakhulu ngakho ngoba into yini isilal hero status sehliswa kakhulu libandla lezanu PF sebayenza into yeparty kukade kufani ngokufanele kufuze kube into eqhakatheke kakhulu umuntu uma engena inesilal heroes acre kungabi khangelwa ukuthi usuka kuyiphi iparty kukhangela imisebenzi awenzileyo eusebenzele lizwe into singayisho kuba ukhulumende weMDC uza kuba le board engathi independent board ezabe iyo ehlaziyayo ukuba umuntu ufanele kumbe kafanelanga ukuba gcotshwe isicoco sokuba yinational hero hathi kuba kube isinqumo esenziwa yiparty ngeqiniso baningi abantu abalapha neNational Heroes Acre esicabanga ukuthi akufuzanga ukuthi babe khona phana kodwa baba khona nje ngenxa yobudlelelwano babo lezani PF njalo baningi kakhulu abantu abangekho neNational Heroes Acre abangamaqhawe angempela okufuza ukuthi ngabe bakhona phana kodwa ngenxa yokuthi abalabudlelelwane obukhulu lezani PF abakho neNational Heroes Acre so haya baqhubeki bona basebenzise mbe babhuzela amandla abalawo kwalesi sikhathi kuzabaphelela yabantu abanjengabo Morgan Tsvangirai ngabantu okufuza ukuthi ngabe kuya ngemisebenzi yakhe umuntu ngabe ulele eNational Heroes Acre
uyachiwa njalo ukuthi ngabe ebulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 wona umkhuhlane weCOVID-19 unjani khona ngapho esigabeni seMathebeleland South
kuzwakala usukhona usubhahile umkhuhlane lapha esigabeni seMathebeleland South so thina into singayicwayisa bakithi umphakathi ikuba abantu bananzelele lomkhuhlane usukhona njalo uyabulala kakhulu lo hulumende njalo into esimcwayisa yona njalo simcelisa yona kuba aqhubeke kakhulu ngendaba ye vaccination bengohlelo lelo lokuhlaba abantu ama Jackson ngoba singani siyasilela singemuva ehlelweni lolu okunye esikubonayo kuba abantu kunzima kuba balandele izikonzo ze lockdown ngendlela kuba abantu bazama ukudinga ukuziphilisa ukuthi abantwana bathole ukudla uhulumende bekufuze abe lendlela enza ngayo ukuza ncedisa abantu ukuza abantu bathole ukudla ngoba into yenza abantu bangayenzi lockdown ukuthi balambile badinga ukuthi bathole ukuziphilisa lenhlanhla ezimele ezizimele zodwa bese sicela njalo sizicwayisa ukuba azisize abantu ngokuthi abantu bathole ukudla ukuze bathone behleze emakhaya umkhuhlane lo ungamemetheki ngendlela omemetheka ngayo ngiyabonga msakazi
Umnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli seMDC Alliance yeMathebeleland South kusenjalo ibandla lezaphu selithumele amazwi entuduzo emulini kaMnumzana Sogwa kubandlovu obhubhe ngeviki edluleyo uNdlovu walwa impi yenkululeko ekuviyo lezipra njalo ube intatheli izindaba elohlonsi. Ubhubhe eseleminyaka yokuzalwa engamatshumi ayisishiyangalombili lasikhombisa 87. Sixoxele sikhulumeli sezaphu umnumzana iPitule Maphosa.
Siyakwazi ukuthi ibandla lisezingeni eliqakathekileyo kakhulu sesikhathini esiqakathekileyo kakhulu lakho kulandela ukudlula kwababa uDabengwa obe khokhela ibandla sibhekane le-Congress eqakatheke kakhulu so ubaba uGwaguba ngomunye walabo ekade sithembele kubo ukuthi bazasibonisa indlela eqondileyo ukuze siqhubeke ngenhlanganiso simanyene sindawonye sisebenza sihamba ngonyawo lunye njengebandla so ikulahlekelwa okubuhlungu kakhulu ikulahlekelwa okukhulu kakhulu esikwenzileyo njengebandla emalangeni lawo adluleyo ubaba uNkiwane ubaba uGwaguba labanye bonke ngoba kungani kuyalandelana nje akusasiniki ukuphumula
lizamkhumbula ngani ubaba uNdlovu
Ubaba uGwaguba Ndlovu simazi ngento ezihlukahlukeneyo aphatheka kizo ngubaba owazalwa eMangwe wafunda waze wafika kuTama Mission lapho ayenza khona isecondary education yakhe soon afterwards waba ngumbalisi okweminyakana embalwa kodwa ngaleso sikhathi ube yi-correspondent yama-publications abensundu ngesikhathi se-Rhodesia kodwa ke i-career yakhe ye journalism singathi full time journalism iqala ngo 1961 okunguminyaka oqhakathekileyo kithi njengamazaphu ngoba kulapho okwasungulwa khona ibandla elidala ibandla lezaphu kulandela ukubhanwa kwamanye amaphadizi iANC or Southern Rhodesia le NDP so i-career yakhe journalism is as old as ibandla lezaphu ngokunye simkhumbula ngakho lokho eseqalile i-journalism wasebenza wabesiya eZambia lapho ajoyina khona ezombangazwe full time eseZambia bangomunye kwama-comrades asungula i-department ye-publicity yebandla kusanjalo ubaba uNdlovu wathunyelwa eRussia ngesikhathi leso ibisabizwa nge-Soviet Union lapho atrainwa khona ngezombutho military training watraina njalo ngeze-leadership leadership training kule-Russia wabephenduka waqhubeka ngokulwela inkululeko yelizwe contributor ngendlela ayelolwazi ngakhona ikakhulu kweze-publicity
Umnumzana iPithule Maphosa isikhulumeli sebandla lezaphu Selikubonile na ukusemaphephandabeni iphephandaba lekroniko lithi ukusilela kwabezempila kahle kobulawayo sokubangela ukuthi abantu abanengi behluleke ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Iphephandaba leHerald lona lithi amapolisa asethule umlayo ovimba abantu ukuthwala izikhali ezifana lengqamu edolobheni leHarare. Inkundla yeZim Live ithi kubotshwe abesilisa ababili abazame ukungena esigodlweni sikamongameli Emmerson Mnangagwa Estate House ngemva kokuqamba amanga besithi bangama-CIO. So kuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani emsakazweni we-Studio 7. Mina igama ngumehluko. Abangazi kangcono babiza ngo-Diva, Big Diva. Ngizakale endaweni yaseLupane laphana eMathambo laphana ku-Village Unit 3. Hayi, ngiyaziwa kakhulu bangazi abaningi. Besimbulise laphana obaba laphana usobhuku wami laphana ubaba njalo futhi uBernard Nyoni laphana. Laba umncane laphana uJohn laphana u-Elias laphana. Umfowethu laphana usemachu uyamobulisa lapha. Msakazi mina ngithanda ukuphawula mhlawumbe ngodaba olwenzakala ekhaya mhlawumbe elopolitics. Angisiyo ni-politician kodwa-ke ngiyacabanga ukuthi ngoba ngingasiyo ni-politician akusho ukuthi angivumelekanga ukuthi ngiphawule. Ngingaphawula ngepolitics ngoba ipolitics sidla yona, siphila yona, sihamba yona. Ikakhulu ezweni lakithi nje uma uvele uhamba phezu kwepolitics. Ngizobe thi laphana indoda iyadlala ibhola kakhulu abantu ngoPeter Ndlovu nayo ithi yangena kupolitics ifuna ukuthi la ingenelele ukhetho oluzayo. Mina ngokubona kwami angivumelani lakho lokhu. Le ndoda isebenze kanzima, isebenzele igama layo inikwa nguNkulunkulu amandla ukuthi yaziwe umhlaba wonke. Kodwa angicabangi ukuthi kuwumqondo ophusile ukuba namanje ingenelele kwezepolitiki. Izolingcolisa igama layo, igama lakhe izolingcolisa kakhulu igama lakhe ngalokhu ngoba ekhaya laphana wangenelela kuyipolitiki, ube yipolitician, uvuka iqembu elingaziwayo. After lapho bazokuzonda abantu. Indoda lena ayiyeke le nto le, ayiyeke kakhulu. Ihlale phansi, ihlala phansi ndlovu. Laphansi uyekele sengathi ubade ehlanganiphile. Mina ngicabanga ukuthi athi kumele ukuthi ejoyinekini amaqembu mhlawumbe ubone ingathi lingayethu ukwaziwa kwakhelwana mhlawumbe athi kungalikhuphula lelo qembu nokuthi eqale wakhe phansi. Angazi kume mhlawumbe uFowa Ndlovu naye usecephula ikhekhe lapho phela ekhekheni elikhulu kulaba phela abanamakhekhe amakhulu. Ngiyabonga msakazi, nami bengithi ngibeke kweze politics ngoba ekhaya isikhathi esiningi utholisana ukuthi uma sewuzovuka lo khetho kuqhamuka amaqembu la, kuqhamuka amaqembu lapho eqede lapha enyamalala ungaphinde wabona ukuthi ashone kuphi. Into eyenza ukuthi ekhaya izinto zingalungi. So Ndlovu ngithi kuye Ndlovu, hlala phansi baba, yekela into zakho zepolitics. Bona hlala ebholeni, ubhekana nebhola musiki, uyinto wayiphiwayo khotha. Mhlawumbe uvuleka kwitimu, hlukana nezepolitics, ungalahlekisa abantu indlela, uqede lapho ubuyele ebholeni lakho. Hlala phansi.
Lo injani basakazi labalaleli bakaStudio 7. Zolani Use Prince Nobizita Zita Kumalu, Chairperson, the co-founder of Community Compassion Kill Trust, Tanda Ukutaza, Zlobo, Umakelwane, Abangani, Zulu wonke waseZimbabwe ukuthi even sehlabile ijekiseni, ivaccine, kagqoke ama-mask, kayenze i-social distance, kageze izandla ngesepa namanzi avele empompini kaningi-ningi izikhathi zonke, laze ageze izandla nge-sanitizer, angahlanganyeli lapho kubuthene khona abantu. Siyabonga uNkulunkulu alibusise alivikele.
Libuka njani Masuto 7 libuka njani sanibingelela hlobo ezinhle sithi ukuthula makubekini niphile ngenkosi. Hayi, mina okhulumayo ngufamona ungwenya Matsaud Matobo district Kobeula iward 5 duze le clinic khonapho. Ngiyanibingelela khona ngapho kokhene bantu bakovuma sibanda okhayeni okay orafa epa odumaza labo simandala labo ncede khona ngapho maphilani bafethu kokhene okhulumayo ngisangupamona ngileshiwa ukuthi kudala la mgcina bangane nonke nehlobo ngiyalikhulumisa hlobo zami nonke. Hayi, mina ngiyaphila, ngifuna nazi ukuthi ngiyaphila upamona lo ngiyaphila. Hayi, kokhene kade bembiza ngondaba ezinhle ngondaba ezinhle ke lo okhulumayo abamaziyo kanjalo. Ngiyaphila bafowethu kosibusise amen.
Ngiyalibingelela lonke bakithi balaleli nani basakazi be-Studio 7. Ngilapha mina ebhobhisi nginguthi Mhlanga ochief Gwesela eJombe usabhuku enguthanda bantu wenkosi. Siyacelisisa kakhulu ukuthi uhulumende akasithumezele lathi amajekiseni emakhaya angazakhangele edolobheni kuphela, le makhaya kabe khona amajekiseni abe mathathu mane ukwenzela ukuthi labo abangabe bajahe ukuthi bahlatshwe labo bahlatshwe, ngoba ngiyabona umkhuhlane usukhulile lo okokuthi bantu lingabona ungavele ungene lapha emakhaya. Siyaphela du njengebhobhisi khona sibili imaski. Hayi, abantu bangikhona bakhanya bakhatshana layo. So ngiyaswela ukuthi imfundiso bangayithola njani, kungaba njani ukuthi libuye lizofaka amajekiseni kuwona lamaklinika aseduze lathi ukuthi lathi zihlatshwe, njengoba kuthiwa khona amajekiseni afikile, sizokuthiwa afike ngobuningi bawo. Ngabuye zihlatshwe lathi, siwalindele kathesi. Ngingazi ukuthi zonezi ingcithi ezakwazi okokukorora imithi ukuthi zisebenza njani, kanti kazikwanisi yini kumbukenelisa ukuthi zibe lo muthi ongagcotshwa emakhaleni, ukuthi umuntu nxa ethi uyehlangana lalo gciwane lelana lithi liyebuya emakhaleni akhe ethi uyaliphefumula umuthi lwana uhle ulibulale kumbe ulixhothele khatshana. Lokho zamanini ma-scientist, ngoba shuwa singaphela ilizwe leli ngisale lingasela muntu. Ngiyabonga yini uDimhlanga.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Lirekodele endaweni engelamsindo. Siyabonga. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ingcwethi zithi ubuyanga yibo obubangele udlakela oluqhamuke kwele South Africa ngeviki edluleyo. Ngokubika komsakazo we Voice of America, umsakazo munye ubika ukuba obephethe isikhundla senhloko kahulumende yakwele Haiti. Umnumzana Claude Joseph usehlile esihlalweni ededela owebandla eliphikisayo. Umnumzana Ariel Henry yena okhanya elosekelo kuZulu lakwamanye amazwe. Umongameli wakwele Haiti udutshule wafa kumaviki edluleyo. Singene kudaba lweMelika. Omunye wabasekeli bakamnumzana Donald Trump abaphatheka kudlakela lokuhlasela edale leCongress ngosibandlela. Umnumzana Paul Allard Hodgkins wetheswe isigwebo sokupika okwenyanga eziyisishiyangalombili izolo. UHodgkins uba ngowakuqala wabasolwa abaphatheka kulolu dlakela ukwahlulelwa. Abanye basathonisiswa. Abezindaba abe-AP bathi uHodgkins uveze ukuzisola okukhulu phambi kwenkundla, wathi alubana wayekwazi ukuthi wawuza kuba lodlame wayengasoze aye ephalamende lapho abasekeli bakaTrump abahlasela khona bezama ukuvimba ukuthatha intambo kukamongameli Joe Biden. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Denmo yo.
Isigwebo salendoda le ese 8 months sitshengisa ukubana ujaji ube lozwelo ngoba ifelony case le abayenzayo ukuinvader iparlament. So okusalayo kodwa ukuthi ujaji ube lesineke walalelisisa icala lakhe lomuntu elokubana uvumile ukubana into ayenzayo yayirongo ngoba uplede guilty, ube cooperate njalo le court kazanga azame ukuthi aphike icala lakhe ngoba bekunzima ukuthi aliphike ngoba kulama video amkhombisayo ephakathi kweParliament lapho ephethe iflag kaTrump. So bekunzima ukuthi aphike ukuthi wayelapho, njalo kazange azame ukuthi athi mhlawumbe watshotsholo zelong Trump ukuthi ayenze lento. So isigwebo sakhe mawukhangelisisa konke khona lokho, ungathola ukuthi hayi singathi mhlawumbe sife ngoba akazange azame ukuphikisa icala lakhe alenzayo ukuthi uthi ngezinye indlela utshengise iremorse ukuthi uyazisola ukuthi wayekwenzelani lokho.
Ubona kuyisigwebo esingethusa abanye yini emhlawumbe ekade labo becabanga ukuthi bangaphatheka kudlakela olufanayo.
Isigwebo salendoda le sokuqala siyisibonakaliso esikhulu kakhulu kubo bonke nje abalengqondo efana laleyo ukuthi bangazama ukuthi bayenze ikhu ngoba into uTrump ayifuna ukuthi bayenze ukuthi kungasethifaywa ama-results akhombisa ukuthi uJoe Biden nguye osokumele abe ngumongameli, nguye owawina ama-election. So I think bonke nje ababecabanga ukuthi ama-courts asoze ayithathe serious le ndaba, I'm sure lapho abakhona bayazibuza labo ukuthi babengenwe yini. And I think isibonakaliso esizoyenza abanye abale ngqondo ezifana lalezo vele bangaphindi bakwenze khona lokhu ngoba bayazi kumana umthetho lana e-America akekho ophezu komthetho. Umthetho uya-applywa regardless. So I think laba abanye labo abadebele ingqondo zokuthi bazophikisa baplede not guilty bazama ukuthola ama-excuse athize sebezoqalisa ukunakelisisa ukuthi hayi lapha indaba le i-serious and izigwebo zabo zingaba nde ukudlula esalo muntu othole 8 months. Siyathemba ukuthi asoze siphinde sabona into efana lale esayibonayo mhla ka 6 ngoba i-democracy ye-America isebenza ngukhetho olwenziwa ngabantu, hayi ngezifiso zabantu abangathakazeleli ukuthi owinileyo ngubani, and therefore bese bezama ikhu.
Umnumzana Denmoyo uhlaziya ezombusazwe. Sixoxela eseVirginia khonapha eMelika. Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisikhombisa lanhlanu 75 nge-COVID-19 izolo. Umongameli Mnangagwa ukhalela umndeni kaMnumzana Rabelani Tshweni obengumgcinisihlalo we-ZANU-PF eMathebeleland South. Ibandla lezaphu lalo liduduze imuli kaMnumzana Sokwa kubandlovu owalwa impi yenkululeko ekuleli bandla. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu zonke lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.